So we see card descend about VOA in Jebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesine mhlaka 1 Mabasa 2021 uMphathisi Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
There must be a clear distribution plan. Ukuthi mele siyekwazi ukuthi lama-vaccine abakhambileyo endaweni enje emangaki. Mele siyekwazi ukuthi abantu abasebenza khonaphana basebenza bebangaki. All those information needs to be there.
Incwadi zezempilakahle zithi lanxa incumeka imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusesekuningi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine.
Imali esihola incane iphe esiyitholileyo nenyanga ngiphede edlulileyo ihle yaphela singakabhadaleli yonke into esiyifunayo, ama-school fees abantwana asenelisanga ukubhadala.
Izisebenzi zikahulumende weZimbabwe zihlangene lomqhatshi namhlanje bekhulumisana ngodaba lweholo phansi kwekhansili e-National Joint Negotiating Council. So kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamashumi phose athoba minimbili ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngenyanga kaNhlolanja. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubambisane lohlangothi lokuhanjiswa kwezincwadi olwezim post ukusungula uhlelo lokuthengisela uzulu izitampa ezifakwa encwadini ezilemfundiso nge-COVID-19. Esungula lolu hlelo okusemthethweni umsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uthe uhlelo lolu luzadlala indima eqakathekileyo ukufundisa uzulu ngokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Ilunga lenhlanganiso ibona ngezamalungelo oluntu e-Citizens Manifesto umnumzana Ashley Phunye utshele uMike Hobe weStudio 7 ukubana lanxa eyincoma imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusesekuningi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine.
Thina oqakathekileyo ngihlala kahle yabantu ukuthi i-health yabantu ibe prioritized in the nation. So now in this crisis that we face, I think it's very important ukuthi abantu labo bekhuthazwe ukuthi bethathe i-vaccine. La uyakwazi sesintwini bathi yeke uthathe idonsi lihambise emfuleni ukuthi liyenathe amanzi, liyafika linganathi ngenxa lingafuni. So it's a matter of information ifike ebantwini. It's a matter of confidence.
Njengoba uthi kumele kube lokuthembakala phakathi kukahulumende kanye lezizana lezeZimbabwe ukuze uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 luphumelele, bengicela ukuthi uchasisele abalaleli ukuthi yena uhulumende ngokwakhe kumele ayenzeni ukuze abantu baqale ukuthemba ukuthi uhlelo lolu luhle njalo lujonge ukuthuthukisa impilo zabo.
There must be a clear distribution plan. Ukuthi mele siyekwazi ukuthi lama-vaccine abakhambileyo endaweni enje emangaki. Mele siyekwazi ukuthi abantu abasebenza khonaphana basebenza bebangaki. All those information needs to be there. People can trace through and see ukuthi kuyangathi. And even in a making it easy and simple in learning language. Mele kutranslate into Ndebele, into Shona, and into various languages, including sign language.
Funye, zikhona inhlelo ezenziwa lugatsha olubona ngezempilakahle, i-Ministry of Health, besebenzisa iTwitter page yabo kanye kumaphepha ndaba kahulumende, besebenzisa njalo imisakazo etshiyeneyo kahulumende, nsuku zonke bekhipha imibiko etshiyeneyo, besebenzisa indima etshiyeneyo bechasisela uZulu okwenzakalayo elizweni okumayelana nge-COVID-19. Kuyini okunye okumele kwenziwe nguhulumende ukuze abantu bathole ulwazi oluthile ngokumemetheka kwaleli gcikwane kanye namajekiseni akhona elizweni avikela ukumemetheka kwaleli gcikwane?
I-government kumele investe ukuthi information iyefika ebantwini. Information awumelanga iphele ku-social media, awumelanga iphelele ku-Twitter, ngoba balutshwana abantu abakwazi uku-afforda idata lokuthenga elokuthi benzele ku-Twitter nakubo-Facebook. Lutshwana abantu abakwazi ukuthenga idata leyo. So ngithi mina i-government labalaba abaku-authority kumele lithathe that initiative, because this thing is very important. It is affecting lives. Abantu bayafa yini, abantu bayagula. So kumele ukuthi i-government behambe they campaigner, they must take this as serious as their campaign. So that everyone gets to know, everyone gets to understand who is Yangati, Yangati. They also may publish a plan, a clear plan, which was a distributing journey. A plan, LS cut, a plan, and a budget. That's why we're very transparent. Well, I was looking at the way around corruption, and, you know, I'm a fan, like here, need all those things clear so that everyone can follow. I want to be right, we want to be punished now. We can't even see our way, tower, or where was the information, value, and really contribute to the entire process.
Mnumzana Ashley Punye, lilo ngalenta nganiso ye Citizens Manifesto. Lapo gili muzo yiko kwa iku mwanilu, Michael Owewe Studio 7, Ese Harare. Sobuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamashumi phose afika athoba minwe mbili 76,995 ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngenyanga kaNhlolanja. Sebezinkulungwane eziphose zifike kumashumi amane 36,882 asebefunyanwe bele-COVID-19, lokhu leli gciwane liqhamuke eZimbabwe nyakenye ngombimbitho. Abazinkulungwane ezingamashumi phose amathathu lanhlanu 34,686 babo bengabagule basila kulo mkhuhlane osukulele abedlula inkulungwane lengxenye 1,523.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Izisebenzi zikahulumende weZimbabwe zihlangene lomqhatshi namhlanje bekhulumisana ngodaba lweholo phansi kwekhansili ye-National Joint Negotiating Council. Izisebenzi zithi kazivumelane leholo elifuna ukuhlawulwa nguhulumende. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulumo lezi beziphathelane lokukhuphula kweholo ukuze lihambelane lendleko zezisebenzi. Uhulumende uthi uyajabula ngendlela izisebenzi zakhe ezisebenza ngayo, ikakhulu ababalisi, ngesikhathi izikolo zivulwa. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Confederation of Public Service Trade Unions, eyayisaziwa ngokuthi Apex Council, umnumzana Kipson Mushangu uthi abavumelananga lohulumende.
Kuwirirana, hapana kuwirirana kwataita nehulumende. Tinowirirana kana vachinge vachinja zvavanouya nazvo patafura iyo.
Asizange sizwanane lohulumende, sizazwanana nxa sebeguqule abakufake kutafula yokuxoxisana. Okwakhulunywa ngumnumzana Mthuli ukuthi uhulumende uzakhweza imali yikho esikutholileyo.
Pamapepa nawo kuti iyo hurumende yazenge ichitipa zvikamu zvinoita zvemakumi maviri nezvishanu kubva muzana.
Ukubeke kuti vona vafuna uholiswa ngedwa lemelika okuyinto eyaliwa nguhulumende.
Chaita kuti titadze kuwira nenye yekuti havasi kuda kutaura kubepa redu ratakavapa. Isu sevashandi takanyora bepa redu rinenhu.
Okwenze ukuba sale ukuvumelana kuti thina njengesebenzi sabapha iphepha lokuba imali yethu iwa amandla esasilawo. Sibona ukuba uhulumende wala efuna ukusiholisa amadola akuleli.
Ana emadola ekuAmerica. Asi iko zvino tiri kuona kuti mari iri kuuya nehurumende iri kuramba ichingotaura nezvemari yemunhu.
Omene nhlanganiso yevavalisi, a Progressive Teachers Union, umnumzana Takawafira Joe uti bona njengabalisi bebengamelwanga kulomhlangano.
I think there are several issues that we want to highlight, but I'm coming from the United Front of Teachers.
Kule ndaba eziningi esifuna ukuzitsho, esifuna ukukutsho ukuthi yonke into esizayikhuluma lohulumende kumele ibe labantu esibathumileyo. Abantu abathi sibathumile sebeswele imvumo yethu.
It must comprise of people with a mandate.
Umnye umbalisi unkosikazi Messi Chingwana Ngwana uthi bafuna iholo labo lengezwe.
Imali esihola incane iphesi itholileyo ngenyanga ngiphede edlulileyo ishe yaphela singakabhadaleli yonke into esiyifunayo, ama-school fees abantwana asenelisanga ukubhadala, zonke izinto esizifunayo nje singakabuyeli emsebenzini asenelisanga ukuzibhadalela, ama-school fees abantwana ayedlula imali esiziholayo ukuze sibuyele emsebenzini. Lathi kumele sibuyele sigqoke izigqoko ezikhanyayo, singahamba nje kathesi sebe simadabudaba, silazicathula, silaziqhuku.
Uhulumende uthi izisebenzi zakhe zikhangele ukuba zibe semsebenzini ngezikhathi zonke kungena le nhlupho ababhekane lazo ezigoqela iziholo elincane ezikhala ngalo. Uthi njalo akasoze abhadale abantu abangakayi emsebenzini ngenxa yeholo, esithi phakathi kwemizamo yokulungisisa udaba lolu yikho kuqhushwa lezi nkulumo. Ngakho-ke izisebenzi kazibekezele njalo zivume ukukhulumisana, kudingwa isombululo kunhlupho izisebenzi ezibhekane lazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ikhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission namhlanje isungule uhlelo lokubhalisa abantu kuluhlu lwabalelungelo lokuvota elizweni. Likhomishini ike yamisa lolu hlelo ngesikhathi ilizwe lilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Abenhlanganiso ilwela ilungelo labavoti e-Election Resource Center ERC bathi bayalemukela ngenjabulo lelinyathelo, njalo kulobufakazi bokuthi amahofisi awezeki emadolobheni abalisa iHarare, Bulawayo, Gweru, Mashingo, Pindura, Lemtare asevuliwe. Kodwa umgcini sihlalo we-ERC Mnumzana Trust Manda uthi bona njengenhlanganiso abathatshiswa linyathelo likahulumende lokungaqhubi ukhetho ezihlalweni zedale lephalamende ezingelabameli kungenxa yokuxotshiswa kulelo dale lakumakhansili ngokuxabana kwenkokheli yamabandla ezombusazwe. Umanda utshele iStudio 7 ukubana ukungaqhutshwa kokhetho noma by-elections okwenziwa nguhulumende yikwephula ilungelo loluntu. Izigaba eziningi zelizwe zisele zingelabameli edale lephalamende lakumakhansili kungenxa yokuxotshiswa kwamalunga awe-MDC Alliance ephalamende ngabe-MDCT labe-PDP ngemva kwengxabano yenkokheli yamabandla lawa. Abezek babike nyakenye ukubana basake bame ukuqhuba lolu khetho lwama-by-elections ngoba kungafaka uZulu engozini yokuthelelwa umkhuhlane owe-COVID-19. Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhanyela okwenziwa ngabesifazane ekumelane nelobhubhane lwe-COVID-19. Sikhanyele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Courtney Ross intombi kamoyi uGeorge Floyd wafela ezandleni zamapolisa anyakenye eMinneapolis. Namhla utshele umthethondaba ngokuhlangana lejaha lakhe njalo lokuphila kwabo. Unkosazana Ross uthi bake baphila ngokunatha amaphilisi abizwa kwelemelika ngokuthi ngama-opioids. Uthi bagcina bewanatha okungelankawulo okwaphosa kwabaphazamisa. Kuzaqhubekela phambili ukutoliswa kwecala eletheswa ipolisa uDerek Chauvin okuthiwa wabulala uFloyd. Umthethwandaba we-International Criminal Court uthi kulungile ukwesulwa kwamacala etheswa owayengumongameli wawele Ivory Coast uMnumzana Laurent Gbagbo owabaleka kulelo lizwe ukuze kuqhamuke udlakela kusukela umnyaka ka-2010 kusiyafika umnyaka ka-2011. Inhlanganiso ebona ngokulwisana le-Islamic State e-Global Coalition to Defeat ISIS ithi kukhanya engani amalecatsha la asezama ukuzivuselela kwele Iraq lele Syria lapho ayesegxile khona impande angakehlulwa ngamabutho avela emazweni athiyeneyo.
Kati ikomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission isiqalisile uhlelo lwayo lokuthi abantu babhalisele ukuvota. Amabandla aphikisayo athi abhekane lengxaki ngoba amalunga awo ebotshwa mahlayana engazama ukuqoqa umbuthano yokukhuthaza abantu ukuthi bayibhalisa. Kodwa ilunga lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma uthi labo babhekane lengxaki efanayo. Amapholisa awakhethi abantu ngokuthi bakuliphi ibandla lezombusazwe. Amapholisa athi kufanele wonke umuntu alandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba, uSthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe loMnumzana Swethani Chirodza, isikhulumeli se-MGC Alliance wobulawayo, endawonye loMnumzana Chuma, ilunga lezanu PF, onguye osungula lingxoxo.
Le white voter education abantu bakithi bafundiswe isidingeko sokubana barejiste ngoba sikhathi esisikhuluma kunje sengozini yokubana ama-constituencies ethu nalawa avele emalutshwane lapha kobulawe ezitholo angathina ehlule inombolo yangibona isukile ku-Trump isiya phansi mhlawumbe ugcine ukuthi be-fine ama-constituencies okuyinto esikhazayo nxa sesikhuluma ngendaba yokumelwa edalela ephalamende. So kuqakathekile ukubana despite ukubana yisizalibese kumbe i-MPC kumbe i-parafini kumbe yiphi nje iparti zabla ikokelwabana sonke siphume phandle siyonabantu ubana behambe beyorejista ukubana bebe lelungelo lokuvota kwenzela ukubana kose kunokuthi siqinele ama-constituency kodwa ekube esengezwa ngenxa yokubana ke sokukhandile ukubana ama-voters abe kuyafana lendaba yasekhajimanali noma ngikhangele iyodwa isikwazi ukubana indimele i-constituency iyodwa ikhishe ulungele igcwala the constituency ikhajimanali yodwa sikuzobekayo izimele yodwa so singenza njalo sasesigene one more constituency sesibe 13 of 12 kodwa lokhu kuzenzakala bengaphuma beyovota nxa bengasukuba ngaba bayovota
sesibuya kuwe Mnumzana Chirowotsa, anilangxaki yini? Sike sakhuluma lo Mnumzana Mafisithi, amalunga e-MDC yabotshwa nxa izama ukuqoqa umhlangano ukuthi bephula ama-COVID-19 regulations even bengawephulanga.
Singena ebantwini sikhankasa ukuthi abantu behambe beyo register nala hambalo ngesabado kwethuselwa amapholisa indaba zokuze zipholisa bakathi nasekazi nangenxa yokuthi inhlalo yethu yonke emalokishi besibona abantu bevakashela amapholisa bonakala bethisi bebatshele ukuthi hayi alilangi njani. So into engiyibonayo ukuthi khonokho ukukhankasa kuza phanjanisa vele amapholisa ngoba amapholisa
Mnumzana Chuma, ungathi kule ngxaki yini abantu bathese ababhekana lazo?
Singamjabulisa abantu ngenxa yebhubhane lwe-COVID, sisavala nama-ofisi. So
Siyabona ibandla lakho lithi baningi abantu ababuye kuzolichasa liyakubona yini la khona ngapho kobulawayo
abantu abaningi
ingqobe isikuwe mnumzana Chirowota uyavumelana lokuthiwa ngumnumzana Chuma
hayi abezanu vele ndabana sika ngabantwana benkosi ngabantwana bakamnumzana Mnangagwa lapho ngabafuna bengabotshwa kana nje lama-defection abatho abantu abasikona basuke kunemdisibe behamba kuzanu ekwedekwe kana nje ukuthi beyamalunga ezanu siyo kodwa bebaningi kwedlula 200 akuna muntu obotshiweyo abeyemdisile nahlana noma bengu-5 sakhesi kule ndaba le-ethi yaba abantu abayi-9 bese bekhulume egceke ukuthi bayi-9 abantu ababotshiweyo kodwa singasikazi ukuthi umthetho ukuthi above-5 abantu nxa baningi kwedlulisi lapha kobulawayo abantu sebedisele kakhulu ukuthi nje akusaphumanga emaphepheni yasemsakazweni ngoba akusela muntu osuke wabotshwa kodwa amapholisa azamile ukuthi banise inhlangano so engakutsho ngukuthi nxa ngikhayeka imisebenzi nalo ukuthi khangas ukuthi abantu behambelele bese kuvota kuyaba khona futhi ukuthi kungatholakala ukuthi amapholisa ayabeziphambanisa ngoba ekusebenzeni lapha yenza into ezitshengisa ukuthi basekele ibandla lezani
sesikhangela usekelo kubandla lenu ke siyabona lapha emsakazweni kuthiwa abaningi abe MDC sebejoyina ibandla lezanu PF lina lingathi liyawathola yini amalunga amatsha
sina amalunga amatsha siyawathola abaqoqa kwezomhlangano barejista abantu nsuku zonke kodwa sonke esingathi thina singahambe emaphepheni kezintatheni indaba ukuthi mina ngingatsho ukuthi ngingakodlulileyo bagqekezise endini yami bona laba abantu abasekendalaezanie bayathatha iy'mpahla zami ezemdisima kwakumangalisi nxasuka zomhlangano bekulezi impahla zeazikwazi ukuthi zobe zimpahla ezitene ngodlami
lo ngumnumzana Sweden Chirodza isikhulumeli se-MDC Alliance obulawayo obexoxa endaweni lomnumzana Joseph Chuma owezanu PF belusandikile mhlanga we-Studio 7. Kuyaxokozela lokufuthelana kwezombusazwe eZimbabwe okulomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party osephila lenyamazana zasendle ngenxa yokwesabela impilo yakhe kumbe ukuthunjwa ngabanakanelwa ukubana badlelana lohulumende. Baningi abadlela evalweni lanxa bezanu PF besithi besaba umnyama ongelampisi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze asuke eZimbabwe loba esehlala egangeni ulandela udingo wakhe endlini kobulawayo ngabantu ababehlomile athi babefuna ukumbulala.
Engikwalayo mna vele yikuthi sibe sihlala sibaleka siya kwamanye amazwe ngoba sinanzelela ukuthi iZimbabwean government ikwenzela ukuthi nxa uyilida iku-isolate ikwehlukanisele abantu ungasabi le contact laba ngoba ananzelela ukuthi i-MRP iyenza ama-indros amakhulu abantu bayayihloniphi i-MRP bayayijoyina iyabalwela abantu. So ngalokho-ke ngizaqhubeka ngizame ukuthi sikhuthaze abantu ngoba esizama ukukwenza okukhulu yikukhipha ukwesaba ebantwini. Njalo amazwi ami esengihlala ngiwakhuluma kula malanga yikuthi thina sehlukene lobaba uJoshua Nkomo abamgijimisa ngoba wayefuna iZimbabwe yonke. Thina sifuna imthwakazi sithi abasiyekele bangasigijimiseni izinto yethu ngoba kasifuni iZimbabwe yabo, kasifuni iHarare yethu, sifuna ilizwe lethu. Yikho sisala lokuphuma kwelikamthwakazi sithi hayi sizogudlana labo, sihlukumezane labo, sikhona apha kwelakithi.
Umoya uthi ilizwe leMelika kalikhulumi ngokukhahlanyezwa kwakhe lamalunga e-MRP okwaqala besanda kuvimba umnumzana Floyd Ambrose okubandla le-ZANU-PF wayezama ukuhluthuna impahla kamnumzana Brian Davis epulazini eNtabazinduna.
Sikuzwile okukhunywe yi-America isola kakhulu ama-human rights violations aqhubeka esenzakala eZimbabwe esenziwa yihulumende ye-ZANU-PF lapho abaqhubeka bebopha khona kakhulu abantu be-opposition. Kodwa kusidanisayo ukuthi i-America layo ikhuluma kakhulu ikhangele khona leHarare. Ngapha kithi eMathabeleland kobulawayo ayikhulumi ngakho. Sinje nje ngikhuluma nje ngumuntu osekucatsheni kusukisela mhla ka 10 March wayonalinyanga sokuze kuyilanga lesi-20 ngihlale egangeni ngenxa lawo abantu abangilande ebusuku, amasotsha lamapholisa behlomile bethwele imbhobho befika i-12 emzini wami.
Umnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi akulunganga ukuhlutshwa kwabephikisa uhulumende.
Kubi kakhulu, kubuhlungu ukubona abafowethu besabalele becatshile becatsha ngoba bezama ukulwela ilizwe labo. Akula muntu ongathaba ebona abafowabo besabalele besaba kuyukuthi kulento ezenzakalayo elizweni. That one sonke kumele sikukondeme.
Undibali uthi abalamacala kumele baziveze ngoba abanye abantu abadinga abanye ebusuku yizigebengu.
Nxa uvery innocent kungela kuthi kulecala olwenzileyo. Yebo ye, kukhona abantu abangakulanda ebusuku abangasibo bomthetho, abanye abayizigangi, abangizigebenga ezihamba ngebizo le-government. And izigebenga lezo sihlala sithi ku-government, bambani abantu laba abahlukumeza abantu, ngoba bakhona abantu laba abahamba abanye bezithi bangama-government officials. So lokho baba Gipsy siyakukondema regardless futhi kusenzakala kumqondisi kumbe kubaba uHanana, lokho siyakukondema in strongest terms. Kodwa kufuze lakho sikhangele ukuthi bona bayenzeni.
Okwethulwe nguNdibale kumangalisa umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabeka Foundation owabanika eZimbabwe edingwa ngamapholisa ensida.
Kubi ukuthi ethi aku-opposition athi anxa sidinga uhulumende amjustify athi uhulumende kayisuye ngaba yizigangi. Ngoba kusasa uNdibale naye uzavuka esegijiswe nguhulumende kumbe sebulawa kumbe sekutheni. Siza kumakhathana sithi akuthi ukuthi uya kudeserve uNdibali ngoba kumbe ubule wezigayi. Akumelanga senze njalo. Nxa kulomnyothi ohlukuleziweyo sengendlela engayisiwo ngumthetho, thina kumele sikhondeme sibone khonokho kubo kwenziwa ngumthetho ngoba indlela yokubothwa kwabantu siyayazi. Yikho i-comment yami kuthiwa kungenwa endlini kamqondisa umoyo. Ngathi mina nxa umoyo elecala akabotshwe kukhanya.
Umnumzana Joseph Juma okubandlela ezanu-PF uthi kumele abantu badlelane kuhle kulokuthi balwisane sonke isikhathi.
I do not know why abantu bele tendency yokufuna ukuthi bona your enemy should be my enemy. It should never be like that. UNdibali uzigcine into esemgcike ebuza izinto ezi-genuine futhi, and nami ngikubuzile khonoko ngathi kahle kahle kathi vele wena uyabusivelani into ezagcina ukwenzela ona uhataniswe ugidiliswe kwenze konke lokwana. Asiyo nto enhle ukubona abantu behlukumezeka becatsha becathiswa besenzani ngoba akukho emthethweni.
Uthuma uthi abanye abalandeli bakamoyo bephula umthetho wokubulawayo.
Abalandeli bakabhodi wami umqondisi bahamba phambi kwesentral bathisa amakhaya ngobana bajikijela amatshi esentral, and then ufuna umthetho uhlekelele uthi no it's okay, they've got the right ngoba it's an opposition party. No, we can't have that.
Noma kunokuxokozela elizweni, umoyo uthi abantu kumele bazimisele ukulwisana lombuso kaMnangagwa.
KuZulu ngithi asiqineni sime isibindi. Ngihlala ngisithi ukuthi umzabalazo wethu uspirituali, impi yethu esiyilwayo asoyezandla, asoyembhobho, asoyezintonga, yimpi yakomoya. Amathunga kithi wonke azasilwela.
Akwaziwa ukuba umoyo labanye abadlela evalweni bazokwenzani ngokuya kwesikhathi eZimbabwe. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Singeke ihlukane izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. ingcwethi zezempila kahle zithi lanxa incomeka imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusese kuningi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo, umphrathelisi Jeremiah.